abalandeli bakachamisa bebehlabela ingoma ezihaya umkhokheli wabo okucunule abasekeli bakasikhala abathe abathule ngoba kusemfeni kwase kuqhamuka udlakela abantu bechayana ngezandla kwaba yisimayemaye amaqembu la ahluphane okwemizuzu phose elithumi andubana abanye babo balamule baqhubeka ngomsebenzi abakade bewulandile kodwa kulokufuthelana konke lokho kwenzakale usikhala engakafiki uChamisa yena kazange alugxobe esethula amazwi akhe usikhala othi usezasungula inhlanganiso yezombusazwe uthe imfa kaAli isifundo sokuthi akumelanga abantu babulawe ngenxa yezombusazwe. Ingcwethu kwezombusazwe zithi ukulwisana lokhu kuveze ukuba ibandla eliphikisayo liphakathi kobunzima obukhulu ngoba abantu beliswana bodwa kuzaba nzima ukuba bakhiphe ibandla lezanupf embusweni. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Ibet Jamuka. UChamuka uthe kumele kube lokukhulumisana phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo.
Ya, siyethukile thina njengama-oppositions ukubona abantu bekwaJob Skala nabantu bekwaChamisa belwisana emngcwabeni ukamo Blessing Ali. Siyayikhupha njani iZANU-PF thina silwisana sodwa instead yokuthi thina sibambane njengama-oppositions sikhuphe iZANU-PF ngokhetho oluzayo luka 2028.
Lokhu kusekelwe yingcwethi umnumzana Libert Sibindi osebenza lenhlanganiso ye Leaders for Africa Network.
Mina ngombono wami ukulolokhu bekungadingakali lokho. Elizweni leZimbabwe sidinga i-opposition ebambene, sidinga i-opposition ezachallenger into ezinjalo, 2/3 majority zangaleza nephelamenti. Mnengi imithetho ephumayo kathesi ephambaniseka ngenxa yokuthi kule 2/3 majority. Kumele ababambane abantu labo, kuliwane.
Elinye ilunga le-CCC umnumzana Peter Ncube uthi kumele amalunga amabandla aphikisayo ahloniphe indawo ezifana lezimfa hathi ukulwisana sikhathi sonke. Ekhuluma emngcwabeni ka-Ali, uyise ka-Ali umnumzana Jimmy Ali uchaza umntanakhe njengomuntu owayethanda ezombusazwe esithi uyathaba ukuba umoya wakhe usuzaphumula. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lisithi kulokungavumelani phakathi kukaChamisa loSikhala selokhu uSikhala waphuma ejele. UChamisa yena osewahlamukela ibandla le-CCC usolwa ngabasekeli bakaSikhala labanye abathi kayenzi konke okusemandleni akhe ukuzama ukulwisana neZANU-PF besithi wesaba ukubotshwa njengalokhu okwenzakala kuSikhala. Yena uthi ukubotshwa ayisikho ukuveza ukuzimisela kwenkokheli yebandla lephikisayo kodwa ukudinga usekelo oluningi ebantwini yikho okuqakathekileyo. UJamba Mukandi owabulala unkosazana Ali wamcoba umzimba wawuphosela emgodini wamanzi omdala endlini kanina eNyatsime wagwetsha ukuba avalelwe entolongweni okweminyaka engamachumi amathathu 30 years. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.